lolu daba lobuhlungu kakhulu singamile. Lobuhlungu ngilapha mina ngumuntu webhora. Ngithile ibhora nabantu beZimbabwe bonke ngabantu bebhora bayathanda ibhora kakhulu. Nxa besizwa lolu daba lobuhlungu bekhangelele ukuthi babukele i-Algeria namanye ama-World Cup qualifiers. Khonapha ngobulawayo kumbeni eHarare. Laba bantu abathungamela ibhora bebekwazi ukuthi mhlakabani 6 months sizahlala lobani ngaphi eZimbabwe. So nxa kathesi sebesithi bona sokwabiwe yikhafu yona i-DF yake yakhombe ngeyikhosafu kodwa bonke bakubukela bathula yakhombe ngeyikhafu kwathi walungisani landalale khosafu yakhuluma lungisani landalala but abathathi isikhathi yabo ukuthi bahambe baye kulungisisa lokhu bekhangelele wona phela abalandeli bebhola ukuthi bamele babuye bazobukela ibhola la nxa abantu sebenze so ungakhothi ukuthi kathesi lapha kubonovemba la ama-maitorias amankazana ayenziwe i-walkover e-stadium yethu e-National Stadium e-Harare i-walkover sikhona into zonke lezingasikhangela nxa umuntu lo ohlonipha abantu elithi abathi bayabakhokhela kumele umuntu aphuma ameceleni athehleke bavume nje khonokho kuphela.
Manje sokumele iZimbabwe icele amazwe angomakhelwane kumbe lomdlalo siyadlalelwa khona le Algeria.
Ukufixa ingafixwa yikhafu kayijike ukuthi kathesi siyaqala i-Algeria siya ngapha kuthiwa i-match fixing. Kathesi sokumele bakhangele ilizwe mina ukubona kwami ngingabehlakaniphile. Bayekele nje ukuthona bemotha isikhathi babagijima e-South Africa bayecela i-stadium khona e-Johannesburg. Ngathola i-stadium sokudlalela. Kungenxa yani ngisithi i-Johannesburg. Ngitsho njalo ngoba abadlali abaningi bakhona ngale e-South Africa. Abanye nxa bevela emazweni abagadi lokhu okuthiwa ngama-connecting flights. Bahle basikele khonaphana kadlali babuyele.
Kube sokusitshoni-ke lokho kuzulu weZimbabwe othanda inguqu obekhangelela ukuthi uzahamba enkundleni ayekhuthaza abafana kubana banqobe.
Mina ngokwami ngenxa yokuthama umuntu webhola ngiyaxolisa kubantu beZimbabwe ukuthi lokhu akukuhlanga. Lokhu akukuhlanga noma sesiphele. Bona ngazi ukuthi xolo labo luzawayeluthi khumbula phela ukuthi kwathi nama-Mighty Warriors baxolise. Khathesi bathola besithini. Abangeke bavinywa ngokuthi amakhansil e-local government abe-National Stadium bayehlulekele ukulungisa. Bona bebengathi bengazange bahambe bayecela lakuminist of sport, laku-SRC, lakuma-local authority ukuthi sibone yona ithimu ezelela khona ngale kuzithi siyafika sile plasi kuphansi. Ikuthi lokhu kwathiwa kulungiswa kulungiswa. Bamake lapho kwathiwa kulungiswa ukuthi hayi sokurayit. Bona baqale bazibona. Kule nto lo kuthiwa yi-first instant board ekhangela ama-stadium etawe eZimbabwe isizini uma ingakaqali. Yonani i-first instance board yabatshela kudala ukuthi ama-stadium ethu wonke kangayitaba kanti kumbe ngibuqholo kumbe ngiwudelela abantu bona abanikazi bebhola angizwisisi angazi ukuthi uxolo lwabo luzangaphi kathesi akumelanga bakhombele omunye umuntu kumele bona bazikhombele ngokuthatha isivalo bavale ngemva bahambe bashiyele abanye abenelisho benza lokhu.
Umlando wokulungisa zona inkundla ngokabani kahle kahle ukhulume ngomansipala lamakhansili ngokabani lumlando?
Umlando ngowekhansili. Ukhansili ngathi na uma thina abathungabeli bebhola singahambi kuyabatshela ukuthi nanti iphepha elivela e-CAF FIFA i-standard yebhola imelibe nje ngoba phela khumbula ukuthi ungazima thina ezi-stadium zonke sezishaya ikhansili yatata okuthiwa yi-20% kumali yonke ekhona ku-kickoff. So labo ngabanye phela abaningazi-stadium